into esikhuluma ngayo imihla ngemihla ukuthi nje eZimbabwe kufuneka ireform of ama state institutions, especially ama security sector, leka attorney general's office. Akunacala elikhona nxa umuntu ethe wadinga esingathi information about ukwenza kwabanye abantu, as long as ukwenza ukuthi athole information engakwenzanga outside of umthetho, ukuthi kumbe umuntu ubreake into ama-office abantu, wathola ama-file, wasethatha leyo information. Konke lokhu ukungenzi kahle kwalabo abasolwayo, siyakwazi sonke, into esegcekeni. Obekukhona kuphele engikubonayo lapha yikuthi they were simple documenting, they were reducing yonke lento ebebeyinvestigator beyifaka into i-written form, so that ukuthi kusasa nxa bezafuna ukuthi bephesuwe indaba yokuthi sithi uhulumende, nxa kuthe kwatshintsha uhulumende omusha aphesuwe laba abantu ngokubathonisisa, kube lobufakazi obukhona obulotshwe phansi emthethweni njalo wethu waseZimbabwe. Kuvunyelwe ukuthi u-Attorney General angala ukuthi umuntu wabotshwe athonisiswe. Abantu esingathi ngama-private citizen thina nje sonke siyavunyelwa ukuthi sihambe e-court umuntu simprosecute kumbe simthonisise. Lokho sikwenza ukuthi silobufakazi esilabo esibudingileyo, baba at our disposal ukuthi sibusebenzise emthethwandaba. Bonabo abazi ukuthi balamacala yiba besabayo, yikho ubona besenzenje. And in any case uzananzelela ukuthi kukhanya kuzaba le conflict of interest ukuthi ngapha basola u-Attorney General, at the same time u-Attorney General wakhona nguye osefuza ukuthi abaprosecute.
Umchuchisi uthi yena abakwenzayo ukuthi bazenze ama-public officials kwakuyikwephula umthetho.
Akula kwephula umthetho okhona lapho. Insuku ngesuku amapolisa even khona lapho bopha abantu enzani, ahlukuluza abantu lapha nalaphana. Okwenzakalayo ukuthi sonke abantu labo abebene-inhlese okungokwephula umthetho kwamapholisa baloba phansi kokwenzakeleyo, ilanga, isikhathi, le ndawo lokuthi ngubani owenze njalo. Akulacala elikhona elephulwayo. If kulomuntu ephula icala kusho ukuthi ngeyohulumende, ngokuthi amapholisa enze into ezingayisizo bekelwe kuthi njalo amaphoyisa ukuthi kunesinqumo sedale sokuthi umuntu obotshiwe kakhulule balukwenzayo. Yibo amaphoyisa abafuza ukuthi bangabe basemthethwandaba lapho.